Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle emnyakeni omutsha kungesonto mhlaka 1 kuzibandlela 2023. Ngisithi Happy New Year, igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli wezenkeza West edale lePhalamende njalo elilunga leTRIPC, uMnumzana Job Sikala, uthi usegula kubi ejele leChikurubi, lapho aselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe khona, njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, esithi uhulumende wakhe uthuthukise umnotho kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa abebandla leTRIPC bathi ukhuluma ize. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezenkeza West edale lePhalamende njalo elilunga leTRIPC, uMnumzana Job Sikala, uselobe incwadi yesejele leChikurubi ecela imithandazo ebantwini beZimbabwe ngoba esithi uyagula. Encwadini le, lapho afisela khona uZulu umnyaka omutshe olentokozo, uSikala uthe uselamaviki amathathu esizwa ubuhlungu obumangalisayo esiswini ngakucele lesandla sokhohlo. Uthi uphatheke kabi kakhulu ngalokho, njalo uthi ukhulekela ukuthi lokho kungabi luphawu lomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu, i-colon cancer. USikala uke wabulawa isisu wahlanza kakubi kunyanga ezisanda kwedlula, kodwa uthi kazange athole usizo ngoba iziphathamandla zejele zala ukuthi abonane lodokotela wakhe. USikala uselenyanga phose eziyisikhombisa 7 evalelwe eChikurubi Maximum Prison eHarare ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokuphehla uDlakela. Encwadini yakhe uSikala uchotoze abanye athi ubecabanga ukuthi ngabangane bakhe, ubona athi usekwazi nje ukuthi ngabazenzisi ngoba kabazihluphi ngokubotshwa kwakhe. Lapha uSikala ukhanya ebechothoza ezinye iziphathamandla zebandla lakhe leTRIPC. Wengeze wathi bakhona abanye abazama ukumbulala ababuya bemthwalele ukudla okulechefu bemhlekela, kodwa bekwazi ukuthi bajonge okubi. Ngokunjalo uthi abangane bakhe beqiniso nguZulu weZimbabwe ohlokomayo ngokubotshwa kwakhe esithi kumele akhululwe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi intambo obona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka ka-2023 omuhle, njalo esithi uhulumende wakhe uqhube inhlelo eziningi ezithuthukise umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu ngomnyaka osanda kwedlula. UMnangagwa ubonge njalo amabutho eZimbabwe esithi athembekile. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi aziphathe ngokuthula njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka. Nanga amazwi akhe.
The loyalty of the security services deserves special mention. They continue to serve our nation with utmost honor and dignity. My fellow Zimbabweans, elections offer an opportunity to exercise our democratic right.
Ukwethembeka kwamabutho siyakuncoma kakhulu. Aqhubeka esenza umsebenzi wawo ngokuhlonipheka okwezinga laphezulu. Bantu bakithi, njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka, ngilikhuthaza ngamunye ngamunye ukuthi liqhubeke lilondoloza ukuthula. Kumele liziphathe kuhle kundaba zombusazwe. Ukuvikelwa kwenkululeko yethu kumele kusikhumbuze ukuthi kumele sisebenze ndawonye. Kumele sikhangele ngale kuka-2030 ukuze sakhe ikusasa labantu bethu elihle.
Finally, my dear Zimbabweans, as we welcome the new year, I wish you all joy, happiness, prosperity, and peace. And remember, nyika inovakwa nevenevayo, igotongwa nevenevayo.
Okugcina, sisamukela nje umnyaka omutsha, ngilifisela ukujabula, impumelelo, kanye lokuthula.
Ilizwe liyakhiwa labanikazi balo, libuswe labanikazi balo, yithi thina.
UNkulunkulu aqhubeke thuthukisa ilizwe lethu. UNkulunkulu alibusise.
May the good Lord continue to prosper our nation. God bless you all. God bless Zimbabwe. Thank you.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-CCC lithi uMnangagwa uziqhenya ngeze ngoba akulalutho olwenziwe nguhulumende wakhe oluthuthukise umnotho kumbe uZulu weZimbabwe ngomnyaka ka-2022. Nanku abantu bayahlupheka ngenxa yomnotho oguqe ngamadolo. Sixoxele ukhansila waleli bandla kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala akusontweni ukuthi isizalwane seZimbabwe loba yini loba ngubani asifisele abantu umnyaka omuhle oka-2023. Into enhle kakhulu yena leyo, siyayibongela. Kodwa-ke kulizaba-ke ukuthi uMnangagwa abesesithi-ke umnyaka ka-2022 ezomnotho zithuthukile. Xa sithi ezomnotho zithuthukile sikhangela i-take home yabantu ukuthi abantu benelisile yini ukuthola imali ezibaphilisayo, benelisile yini ukuthuthuka ezimpilweni zabo. Yikho esikhangela khona bese sithi hayi ezomnotho omnyaka ka-2022-ke zibe zinhle, sithi kube le ntuthuko bekhona. Hhashi nje lokhu akuthoyo, hhayi ngibonani lizaba lelo, akula nto enjengayenaleyo. Njalo umnyaka ka-2023 nxa esitheni uhulumente wakhe uzazama ukuthuthukisa ezomnotho, yikukhuluma nje anti uhulumende wakhe phela uqalise ngomnyaka ka-1980 kathesi sikhuluma ngomnyaka ka-2023. Akula nto enhle ayenzileyo uMnangagwa lezanu PF esikubonayo ukuthi badilize babulala bachithiza khonokho abakuthola kukhona kwenziwe nguhulumende wamabhunu, uhulumende wamakhiwa. Yikho-ke akula nto entsha esingayibona kumbe esingavuma xa ekhuluma ukuthi uzatshintsha kube ngcono. Akula nto esebenzayo, yibo kambe uyakhuluma nje njengomuntu okumele akhulume, kodwa akutshoyo akuncedi ngalutho, ngamanga aluhlaza njengo.
Uphinde wabonga amabutho uMnangagwa esithi atshengise ukwethembeka okukhulu ngo-2022. Wakhuluma njalo ngokhetho esithi njengoba kuzakwenziwa ukhetho lonyaka, abantu kumele baziphathe ngokuthula. Ungathini ngalokho?
Amasosha kumele awabonge impilo yakhe yonke ngoba amasosha phela yiwoamlethayo esexotshwe ngumgabe wabaleka weSouth Africa, waphenduka ephendukiswa amasosha azomfaka esikhundleni, kafakwanga ngabantu, wafaka ngamasosha. Yikho-ke nxa yebabonga-ke uqondile kakhulu ngoba yibo phela abamfake kuleso sikhundla, kumele abekwazi where his bread is buttered. Okwesibili, nxa esithi yena ukhetho kumele lukhululeke uyatsho nje ngomlomo phela amazwi angidagcwalelwa mfula kodwa sananzelela ukuthi uhulumende wakhe ulocubu kavumeli ukuthi amanye amabandla ezombusazwe akhankase ayenelise ukuthi athole amavoti ebantwini. Sibonile kuma-by-elections kutsho watshengisela ukuthi ufuna ukuthi ukhetho oluzayo lo mnyaka nalo ka-2023 lube lo dlame batshayiwe kamalunga edala lephalamende ensiza o-Jasmine Tofa batshayiwe okucacaphulu ekhezi ematopo. So kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende wakhe uyesaba abantu uyesaba ukhetho yikho sokuzamela hlukuluza abantu kutshaya abantu kuzanqobe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-TCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi umnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kubalulekile kakhulu ukuba nxa ingakutlela njena komunye abakhokhelile bazakade besibuthele ukuthi njalo ibevula imidlela ukubana siyangaphili njalo sibhelane. Ukufake sobala umongameli-ke okwenze ngurhulumende umnyaka lowo odlulileyo ophilisana lazo lobo ngeziyuthi nje ofuna ukuphiliswa nje njengoba yenze elegazi lokuphilisa kodwa ukhona okubambekayo ongakubona ngamehlo akho njalo ongakubamba ngezandla zakho okwenze ngurhulumende lowo umnyaka lo odlulele kulezi kakhulu singakubalika lapha kunathi sifuna ugoqela itete ngokuthi ubona umgwaqo ebethiyimbi ukhangele imsebenzi ewande ezokezemapower station ukhangele kwayiswa njalo igem esipesele ikuphele kunyakazi beminyeke yokuqela ama-irrigations azivulile azisebenzele abengisasebenzi you know into ezibalulekileyo ezinceda umphakathi eziningi ezakele esibili so ya omunye ezakuphilisa konoko okuyinto okusekugcekeni okukhona kutsho sazokuthi kona izizitshanele usuphile isibikela ngeyivuna kumele yisikayo uyaqinisele ngokubana thibela ngapho sibuya ngapho njengabantu.
Nxa sesikhangela udaba lokhetho oluza kwenziwa lonyaka lapha uthi umongameli abantu kumele baziphathe ngokuthula batshiyane lodlakela kodwa abe-TCC bathi uzama ukukhohlisa abantu lapha umongameli ngoba bathi ibandla lakhe ibandla lenu lezanu PF yilo elitshaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Isikoqo lasendaba sekuthakiwe umongameli ukubana asikeni lokuthula sigcine ukuthula sikhiya emnyakeni okhetho nxa umongameli ebetsho njalo sokukuwe lami ukubana sikumadele ndabafana sibone ukubana sikuthulisale njani njalo sibheke njani ndawonye noma kushabe sibe ngabonisani ngendlela efana naye imibono yethu ngathi zifanane vele njengabantu kodwa sikwazi sibona sikuyo-develop ngokusebenza okukhulu njalo nokungasuki usufunuke ngedlakeni na ngenxati yomuntu kaantlawe ukuthi utshaya uzoshanda usukulana umongameli sekuhlakile kodwa bona nabona phela abantu abavele ngabantu bokuhlala befuna ukuphilisa ezinephilisa ekhulisa bakithi ecela kuzakuthi akucela abantu bezokuthula ekwazi ukuthi ukuthi vele yena umuntu ngikhokayo ngokwazi vele nondizaliya ngezilabo ufunayo kodwa ikubona abanye abantu bazi bathi bobho wazi wafuna ukudala wawuzange udalelithi abazona wadalela umuntu ba umuntu ayenza imikhotheni vele kodwa umongameli sekhulumele phela ukuthi bakithi ahlembe ukuthula.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo lwamasiko.
Senanamasiko
wenziwe
manje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkululeko khubala Ndlamathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma lapha ngokumele kwenzakale ngomnyaka ka-2023 lapha phela sikhuluma ngalo nyaka. Siyawamukela kuhlelo kwabalala
kanye ngibingelele emsakazweni ngibingelele uzulu wonke jikelele wesizwe sakithi ngithi happy new year ntemba uzulu wonke ungene kahle eminyakeni omutsha.
Akusitele ukuthi ubona ngazani ikuphi kwamasiko okumele kulandelwe ngabantu lo nyaka.
Ntembo ubonile ukuthi isikhona ikhalenda ekhomba khona ukuthi isikhomba umhlahlandlela ukuthi unyaka lo oqalayo siqonda ngapi. Ungananzelela kakhulu Mthembo, sibhizi manje ngokuthi sifuna ukuvuselelwa kwamasiko, siyazama sibamba ngalela ngalela nga. Kuyabonakala ukuthi kuyaphi, kodwa kulalapho kusilela khona, ikakhulu intsha isadingakala ukuthi ibuthe kakhulu isondezwe kwezamasiko.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko kwabalanda?
Ezamasiko intsha mayithe yangenelela kakhulu kukho, kuyayibutha kuyifundisa isintu nengqubekela phambili. Amasiko afukamele into eziningi kakhulu ezakha intsha. Ungananzelela kakhulu kuke kwaba nemikhosi ebekukhalwa ngapha etholoji, kuthiwa ye umntwana setholakala ekhulelwe emncane. Khonkhana kuyikubonisa ukuthi kulalapho somewhere esihamba silele khona kakhulu thina ezamasiko ukufundisa kakhulu intsha. Nanzelela ukuthi kulabo mama laphayana obizwa kuthiwa ubabakazi weshila sebeqalile ukubutha izingane amantombazane kakhulu bebafundisa ngempilo nangokuphila ukuthi kuphilwa kanjani. Sibalekele ukuthi kubaleke zonke lezi zinto, kubalekele zonke lezi zinto izigameko esihlangana nazo ekuphileni. So into efana nemigubho, efana nemihlahlandlela, imikhosi yenkosi uMzilikazi, konke lokhuyana uma kubuthwa intsha, izingane, abafana, amantombazana, kuzosisiza kakhulu ukuthi singazitholi sisengozini zokuthi sithole abantwana abafana namantombazana amancane bekhulelwe, abafana besidla izidakamizwa, ngoba bayabe befundiswa ngesiko. So kubaluleke kakhulu ukuthi abadala belethe kakhulu intsha, beyilethe kakhulu kithi sibafundise ukuthi kuphilwa kanjani esizweni. Isintu siyakha kakhulu, ngoba manje uma bekhula njengezihlahla nje ezingaphunwanga kuzasuka kusihluphe kakhulu ngoba sebetholakala besidla izidakamizwa. Mthembu,
hayi, siyakuzwa kakhulu kwabalanda, singagqiba khonapho kabo.
Okwamanje silungiselela kakhulu, ngoba ungananzelela kakhulu 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 injongo lapho ukhangelwe kakhulu kakhulu umhlahlandlela oyiwo sungathi suvuthiwe kakhulu lo mhlakazi okaSeptemba. So yikho manje sizama ukwenza khona amalungiselelo ukuthi kusiyafika lolo suku wonke umuntu emathebeleni, ungabi lo muntu othi yena akazwanga. Ilizwi lifike yonke indawo, namakhosi akithi wonke sukumele phezulu, sizama ukuthi siwagqugquzele ukuthi kusiyafika nje uSeptemba konke wonke umuntu, ungabi nomuntu othi kazwanga. Sifuna yona le ntsha leyi bayikhulula abadala ibuye kakhulu. Ikhalenda isikhona manje, so and then omama bakhona laphana, obabakazi oshila besigiya ngamasiko, amantombazana kawahambe laphana befundiswe ngesiko. Ngiyabonga kakhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa lonkululeko gobalanda mate, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivale semoyeni ngenjabulo, uMthembu osithembayo uGibbs Dube.
Sigcina amasiko wethu, owawusenziwe manje.
Sibongeke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko. Kuhlelo Vuselela Umoya, uhlelo lwamakholwa lamhlanje silomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje, sikhangele umnyaka omutsha. Ngiyathemba iNkosi izalibusisa njalo ngitamhlophe ukuba sesingenile emnyakeni omutsha.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizathanda ukuba sibale kumahubo 90 iverse ka-4 ithi yona, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile lanjengomzuzu ebusuku. Yazi kuyamangalisa ukuba ngiyakhumbula ukuthi nje khathesi nje bengixoxisana lani balaleli, singena umnyaka lo esiwedlulile, umnyaka ka-2022. Njalo ngiyakhumbula nishumayela futhi kini ngomnyaka ka-2021 ngesikhathi se-COVID, kodwa ungakukhangela kuyangani nje kuyizolo. Ngakho-ke lapha kumahubo uyakhuluma lo umlobi uthi yena kuwe Nkulunkulu liminyaka eyinkulungwane emehlweni akho Nkulunkulu kunjengamazolo nje asedlulile, lanjengemzuzu nje emlutshwana ebusuku. akula sikhathi bazalwane into eqhakathekile emfuna siyicabange singena umnyaka omutsha isikhathi esiningi abantu baya bezitshela ukuthi hayi isikhathi sesekhona ngizayenza lokhu ngizayenza lokhiyana baningi abantu engangifunda la benhlangana labo kathe simangala ukuthi hawu siguge kangaka usulabazukulu usulabantwana baningi labo abantu baziyo usubabona sebebadala kodwa nje ungani kuyizolo ulabo esikolo ilalaba abatsha abandaleleyo ungabona ngani angisesemutsha ndlensuku eziningi kodwa uzomangala ukuba iminyaka ihamba ngesiqubo esingakanani ngakho-ke nxa siqalisa iminyaka emitsha isikhathi esiningi abantu bathi ngenza isinqumo sokwenza lokhu ngenza isinqumo sokwenza lokhuyana ikanti bakhona abanye ababenjalo bemelela lezi profit ukuthi umprofit utheni ngalo mnyaka omutsha kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba umnyaka omutsha usezandleni zakho ngaphansi kukaNkulunkulu umnyaka omutsha okokuqala usezandleni zikaNkulunkulu uNkulunkulu nguye ke ofaka iminyaka nguye ofaka impilo ebantwini siyakhumbula isinothi lesiyana esasesivunile kakhulu uJesu anika umzekeliso ngaso ube isinothi sesivunile sithi hayi umnyaka lo omunye zakhe iziphala zami zibe ziningi ngenze lokhu lalokhuyana kodwa kuthiwa ngalelo langa ebusuku uNkulunkulu wathatha umphefumulo wakho ngakho uNkulunkulu nguye ke obambe imphefumulo yethu ngiyokwaziyo amalanga ethu lapha emhlabeni so kokuqala kuqakathekile ukuthi wesabe uNkulunkulu ungena lo mnyaka ka-2023 yesaba uNkulunkulu yikho ukuqalisa kokuhlakanipha ukuhlakanipha akukho kuplana akukho kwenza ezinye izinto kodwa siqala ngokwesaba uNkulunkulu yinto emele siqale kiyo okwesibili umnyaka lozayo usezandleni zakho wena ke uzakwenzani uplana ukwenzani ukuze lo mnyaka olandelayo ube ngumnyaka wokuphumelela empilweni yakho abantu abaningi abanye umuntu uyatshonelele tshone ebhinqika ethandaza kodwa nxa ungasozuvuke wenze olunye ulutho uNkulunkulu ubusisa lapho siphakama sisiba lembono ngempilo zethu ukuba sifuna ukwenzani sifaka phansi siloba phansi yalikhuthaza balaleli bami ukuba namhlanje siwungenile umnyaka omutsha siyathokoza sithi amhlophe kodwa kuyini okulungisileyo kuyini okulobe phansi kuyini ozakwenza okuzaphakamisa igama likaJesu kuyini okwenzayo ngaphansi kukaNkulunkulu okuphakamisa njalo okuqhelisa umbuso wakhe ngiyakukhuthaza ukuba ngabe ungabala insuku zakho ube kwazi ukuba zinjengemzuzo nje emlutshwana kumbe zinjengamazolo abe sedlulile zintuthwana
kuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siyathandaza ukuba sifundise ukubala amalanga ethu babize babo babizayo emasimini akho niyathandaza ngegama likaJesu babize inceku lezincekukazi omele zikusebenzele zenze izinto ezehlukeneyo kulo mnyaka oka-2023 njalo uNkulunkulu siyathandaza ukuba beka isandla sakho phezu kwempilo zabo abantwana bezikolo amatitshala abenza imisebenzi ehlukeneyo abafundisi wonke umuntu olaleleyo babusise ezigabeni zabo egama likaJesu Kristu amen
Siyabonga mfundisi Hoseni Spanda ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa sileqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle lihamba lele madubula stars bephethe idlalate labo elitsha.
Amadoda. Ah, kula khona amadoda ayazobhlunga umoya wamadoda, hey. Baba wami.
Sasa trapeze mabona mozi.
Leli liqembu elisacathulayo mpela kwezomculo nanku phela leli lidlalatelalo lakuqala lilengoma eziyisithupha kanti isihloko salo sithi ibhantinti nansi isikhulumeli seqembu
sanibonani ukhumbulani Ndlovu ijaha eliphuma eZimbabwe esigabeni endaweni yaseCholocho esigabeni sakwaDry ehambambisene nomfowethu ophuma eCholocho naye esigabeni sasegareni ukhumbulana ngomsungulo ama weqembu lama elephant ebamseni nomfowabo uPhaleni Ndlovu.
Ingoma ezikuleli dlalade zivalisa ethi vayakhala idlozi ibhantinti impilo mbambangwe kanye lethi ivide. Abangathanda ukuthenga umculo wenu Ndlovu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama CD inamba esitholakala kwizo 061 78 02 99, ezami zithi 073 82 44 640.
Likhumbule balaleli, lezo zinombolo za kwele South Africa. Abafana beqembo ama elephants amahle behamba le madubula stars bephethe idlalate labo elitsha besigqibela uhlelo lwethu City Happy New Year. Siziphethe ngebezihamba phambili umeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga le TRC umnumzana Job Sikhala uthi usegula kubi ejele leChikurubhi lampo aselenyanga phose ezisikhombisa evalelwe khona, kanti njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi owenu uNtungamili Nkomo lilale.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.